wabalo kujabula esitaladenzi madolobheni afana leHarare kanye lakobulawayo esikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ehluthunela owayengumongameli Robert Mugabe intambo zombuso. Kodwa kwathi kusanda kungena inkokheli entsha kwahle kwaqonga intengo yempahla njalo udubo lokusilela kwemali lwaqhubeka phambili. Iningi lalicabanga ukuthi mhlawumbe isimo sizaguquka. Abanye abaseduze lamadolobha afana leFrancis Town eBotswana bame ukungena kumakhelwane besiyadinga ngitsho impahla encane okufana lokudla. Sekwedlule inyanga eziyisikhombisa kodwa imali lokhu isilela. Ihlobo labangane abaphandle kwelizwe belokhu bethumela imali lokudla, kukanti intengo yempahla nje ilokhu iphezulu. Umnumzana Andreas Sibanda uthi kuyadanisa ukuthi njengehlobo ngaphandle kwelizwe lokhu bethumela imali kanye lempahla ekhaya.
Isimo sezinto ekhaya sibuhlungu kakhulu. Ungakhangela lokho sithumeza ukudla, lokho sithumeza imali abangayitholiyo, abayithola ngemva kwesikhathi, okutsho ukuthi akula nto etshintshileyo ekhaya.
Umnumzana Mthabisi Dube uthi ngesikhathi sokhetho kumele ukuthi ngabe ibandla elibusayo selenze imizamo okulungisa okubonakeleyo, kodwa kuyadanisa ukuthi lokhu kukhona.
Hayi, kuyadanisa kakhulu ukuthi akukabi lotshintsho kakhulu, ngoba lokhu sithenga impahla kwamazwe aseduzane lathi, sasilethemba lokuthi kuzathi kufika lesi sikhathi konke kuyabe sokungcono ekhaya, kodwa asikawuboni umehluko.
Umnumzana Rodwell Moyo yena othenga impahla edolobheni leHebron uthi ukuthaba abakade belakho bekhangele ukuthi mhlawumbe kuzaba lenguquko ukhetho lungakafiki sokuthabalele, ikakhulu endabeni ezithinta inhlalakahle kaZulu.
Excitement emefilawo ukungena kukapresident omutsha isiphange yaphela. Besikhangelele ukuthi intengo yokudla lokuphila nje kuzoba lula, kodwa lokho kukhwela kusiya phezulu ukudla sihluleka lokuthi senzenjani.
NgoLwesithathu umongameli Mnangagwa wazise ukuba ukhetho luzabanjwa mhlaka 13 Ntulikazi, ekhanya elethemba lokuthi uzanqoba noma nje kulokukhonona ukuthi ukungena kwakhulumende omutsha awukaqumbaqumbi umnotho nendlela iningi ebelikhangelele ngalo. Intengo yamafutha ezimota isanda kubikwa ukuthi izaqonga okulakho okubangela ukuthi intengo ezinye impahla layo ikhuphuke. Iningi belikhangelele ukuthi uhulumende kaMnangagwa kasokafune ukuthi kuye ngenwa kukhetho olunye onye okufana lokusilela kwemali kanye lokuqonga kwentengo kungakalungisiswa. Kodwa kukhanya kumele baqonde emabhokisini lapho abazavotela khona belokhu bebhekane lenhlupho ezifana lokuswelakala kwemali, amathuba emsebenzi kanye lokuqonga kwentengo yempahla. NginguMartin Ngwenya, oyindaba zeStudio 7 iseHebron kweleBotswana.